ngathi ngeda kakhulu ngoba abantu basekhaya bathibekile akulamali. Le US dollar bayisebenzisayo ekhaya, i-US dollar lapha idola iyagadibhasi kumbe uyakwanisa ukuthenga isinkwa. Ekhaya abantu basebenzisa i-US dollar bangayikhotile, enza ukuthi izinto zabo zibe nzima ngoba intengo ithuka ibe phezulu. Hayi, mina ngiyavumelana layo uNcube nxa ekhuluma ngokuthi kumele sisele idola ngoba kuzanceda abantu abaningi. Lokuthi lathi sizakwanelisa ukuthenga izinto ngentengo efaneleyo ekhaya, emuntwini osebenzayo ohola iZimbabwe dola athenge kuhle abhadale zonke izinto zakhe imfanelo zakhe azisebenzisayo ngemali ayiholayo. Hathi umuntu esihlalela eZimbabwe idola ivele ingekho, iyo esetshenziswayo ukuthi ibhasi sikhangelelisa ibhasi imalini, kodwa idola yakhona ingalinganiso esifaneleyo.
Ye kodwa kulabanye abayisabayo kodwa ukuthi idola phela uyahamba uthwele futhi amaqubaquba engxa kungabuyela kunkana kwakuyikho khona kuqala. Akubona ukuthi ungaba
hayi lokufana kwakuqala ukuthi idola yaqinisiwa yi-inflation. Thina maZimbabwe sesilokwesaba kakhulu. Mina ngibona ngani lapha esesikhona kathesi sisesimeni sokuguqula nje, and izinto nxa ziguqulwa akhoze ziguqulwe ngendlela esiphangiphani njobe sitho ukuthi kuzayibidela mbidana mbidana.